Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ithatheleli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-19 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqhamuke ensiza lasemadobo lapho kutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC lwesatshelwa ukuthi luzaveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olusabekayo kakhulu ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuchaya uMangoyi sizukuthi uchaywe imoto ezizalo akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi gundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi ichaywe imoto ezizalo PF, we are going to deal with them decisively.
Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha udaba lwegugurawundi luzaphumelela na?
Kungaba lendlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonda ebesikhona qalisa ukuthi kube lendlela eyokuthi zelapheke njalo.
Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luthi luyakhula njalo soluthole amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa eziqinti zalesi sigaba.
Asikafinyeleli enanini esilifuna kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to the servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela, but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi udlakela oluqhamuke einsiza lasemadobo lapho okutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC kungaba kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olusabikayo kukhetho lomnyaka ozayo. I-CCC ithi amalunga ayo atshaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF ezigabeni zombili ngesikhathi bekhankasela ama-by-elections akamanisipala aza kwenziwa ngayo nale impelasonto. Abalimeleyo bagoqela amalunga edale lephalamende abomnumzana Daniel Molokele omele iwange East, umnumzana kuCacaphulu oyinkulumane lonkosikazi Jasmine Thofa omela iBulawayo yena onguye obhaqabulwe kabuhlungu. Ibandla lezanu PF liyakulandula lokhu lisithi ayisilo elidalelo ludlakela njalo lithi abasekeli balo yibo abachaywe ngamalunga e-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Kuda Hobe.
Yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke usukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse uma kulokhetho udlakela kalukho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla labe besebenzelana neqembu lenkululeko kumbe leqembu eliphikisayo ele-CCC kathesi bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela le-safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu abavusayo amaqembu awe-politics nakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi echaye abanye babo, achaye amanye ama-Zimbabweans, kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolo lokhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapholisa akhona, ama commission, ama electoral commission akhona, kodwa konke lokho kuzosebenza umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi uyabe kuleqembu eliphushayo ukuthi kube lomsindo.
Ama commission akhona ungathi asilela ngapi njalo kuyina mele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje sikhangela lapha e Peace and Reconciliation Commission kanye labo Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo ukuthi lawo ma commission kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo, ukuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-PF. And into eyenza kube njalo kuyukuthi abantu abayibo abangamakhomishina abahlala kuwona lawo makhomishini kungabantu abakhethwa ngumnankagongo ngokwakhe. Yeye kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-applyela leso sikhundla. Kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa uku-appointa, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha amakhomishina. Ngakho-ke kungaba into ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo makhomishina asebenza ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke amakhomishina akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-PF.
Lo-ke ngumnumzana kudahobe igqwetha elicubungula ezombusazwe. Kusenjalo abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abebandla leZANU-PF bengaqhubeka ngodlakela bazaphindisela. Umgcinisihlalo wabatsha kubandla leli umnumzana Mudenda Chilumbo ufunge wagomela wathi abeZANU-PF bengalokotha bahlasele amalunga ebandla leMRP bazawukhomba olotshwala.
Ngiyabonga baba Chris, ngizwile umnankagwa simbonile esesithethe house yekobulawayo ekhuluma ngendaba yeGugurawund. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lweGugurawund onguye o-implicated into the case, asondaba yama-chief. Le is a political issue because it was politically motivated and asingeke samvumela umnankagwa oteyenze khonokho. Khonokho akwenzayo is a violation of ama-international laws. Engangeke samvumela and khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le, ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting, ama-public hearing bazakwenzela ezulwini nothi lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu emathebeleni South Pabilili kokhetho, ungathi wena ngakho lokho njalo ubona ungathi ukhetho oluzayo luza kuba lunjani?
Sithi thina hayi hayi batshaye nina be-CCC mali funa ukubona ukuthi lizwe kumbi i-dictatorship ikhitshwa njani. Tshayanini ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign lamanga izana ngeke iyasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, kabaqelele ku-CCC lapho ukulombuso wemashona nothi ku-MRP. Ukuchaya umangoye sizwa ukuthi uchaywe imoto ezanu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi igundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi ichaywe imoto ezanu PF, we are going to deal with them decisively.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni leStudio 7 esebhinga. Kambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lweGugurawund luzaphumelela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabanengi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ukuthiwa luzakhokhelwa zinduna zomdabu. Abanye bathi lokhu ikudinga nje usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo okwenziwa ngumongameli Mnangagwa. kodwa umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance uthi lolu hlelo lungaphumelela nxa kungalandelwa indlela oluhlelwe ngayo ngabezwe izinduna eziphiwe leli cetsha ukuthi zilungise lolu daba.
Singakhangela imbali yalindaba yombhuqazwe eGoground, sikhangela ukuthi kusukela ukwenzakala kwayo dala ma-1983 osokuze kuphose kusinike 40 years siseduzane layo. Kutsho ukuthi ngokokuqala ukuba uhulumende kube logwalo lapho esingananzelela khona ukuba uhulumende uyavuma ukuba lento yenzakala, njalo kule mzamo yokuzama ukuthi kwenziwe olunye ulutho uze kulungise le ndaba. Lokho kunekwakusenzakala siba lesifiso, kodwa lolu hlelo osolukhokhelwa zinduna siyananzelela ukuthi lungabe lusinika ke esingathi kumbe isisekelo sokuqalisa ukulungisa lolu daba. Bengikhangela ugwalo lwabo oluzabe lubancedisa ukuthi bazasebenza njani. Olokuqala lolaba lukhiphileyo umbona luyatshengisa njalo ukuthi lindaba bafuna ukuthi izinduna yebo ziyabe zikhokhela, kodwa bakhangelela ukuthi kube labafundisi, bakhangelela ukuthi kube labane lezinye inkokheli eziyabe khona ezigabeni ezehlukeneyo ezingabancedisa zibaxhase. Ngakho ke ambona kuzaba umsebenzi wezintuna kuphela, kodwa kuyaba umsebenzi wesigaba sonke. Ngakho ke ngalokhu kungalandelwa ngaleyo ndlela, mbona ngani kuyaletha ukuthi kube lethuba lokuba lolu daba kube le ndlela olungasetshenziswa ngalo. Njalo into eqakathekileyo izabe yikuthi kucace ukuthi kambe zona izintuna ekugcineni kukhangelelweni, kukhangelelwe ukuthi zikhiphe nje esingathi i-report eyokuthi abantu bathe kumbe zizakhipha njalo ukuthi njengoba abantu sebekhulumela indaba ngalindlela kungcono kube lama recommendations ukuthi kusetshenzwe kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu okuzayenza ukuthi uhulumende enze olunye ulutho. Nanzelela ukuthi uhulumende uthi nxa sikhangela indaba yezithupha, indaba zama death certificate, usethi kuyinto avele sesithi sefuna uqalisa ukuyenza uyisebenza. Njalo singakhangelisisa ukuthi chala kule zinto eziningi ezingathi ezilula ezingadingi imali ezingenziwa uhulumende kwenze ukuthi lolu daba tholakale ukuthi abantu baye phambili.
Indlela ukwenziwa ngayo leyo kuthiwa abezomdabu izinduna yibo abayalandela bekhulumisana lozulu, ubona ngani kuzaphumelela yini lo, kumbe ngakwakhethwa abanye abantu abangayisibo izinduna?
Ngokuzwa kwami ngiyakholwa ukuba izinduna lazo zisalungisa ukuba uhlelo lolu bazalwenza isikhathi esingakanani, nini luyaqalisa nini. Bona ngani lokhuyana sokusezandleni zaso izinduna ukuba zikulungise. Ngakho ke kuyamele engxenye sike sibe le esingathi banikeni ithuba mbijana ukuthi sizwe ukuthi bona balungiseni. Kungabe kusese ngathi early kumbe singabe siphangise kakhulu ukuthi siphawule ukuthi hayi kuzokwehlula, asikeni sibanike ithuba lokuba benze amaplan abo, benze amacebo abo, konke sibe kwazi ukuthi hayi baplane lokho ngalindlela langalindlela. Kuzaba lula ukuthi sesingakhuluma ukuthi nxa kunje ngxevela kusoze kusebenze, nxa kunje ngxakuzasebenza. Benanzelela ukuthi zona izinduna kodwa zisesigabeni esihle sokuthi nxa bengasebenza lo muntu wonke kusetshenzwe, kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonda ebezikhona qalise ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke, njalo lokuthi abantu bakwanise ukubhodla bakhulume ngale ndaba.
Alo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezenkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED oluMatupelele North olubunjwe ngenyanga edluleyo luthi luyakhula njalo soluthwele amalunga amanengi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqindi zalesi sigaba. Obona ukuqoqwa kwenhlelo kulolu gatsha umnumzana Damuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLubane uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngenjongo yalinhlanganiso.
ama structures etayakulation every day because wherever I am going over address abantu because you know abantu babefuna ukuzwela from the horse's mouth ukuthi lichumayela ivangeli elinjani asikafinyeleli enanini silifuna kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop ifuna abantu abayithandazelayo, for iZimbabwe ukuthi ibe lokuthula ifuna abantu abayithandazelayo. So that is what we are looking forward for, ukuthi khona let Zimbabwe ibe ne peace. We are approaching our elections. We are servants of God. We are going to stand on the gap. We are saying people, hey, we are not forcing anyone. Ungezomunye sithi ukuthi khona abafundisi bebamba abantu ngodlami ukuthi bebuye lokhuzeni umbuzo ombuzo ukuthi kungenxa yani sikethe ukuthi sisekele o sichase ubaba uMnangagwa. Simchaza ngemthandazo ngoba ke kungumsebenzi wethu thina esawunikezwa nguNkulunkulu ukuthi sifuze siwakhulekele amakhosi omhlaba. Kungakhathalekile ukuthi okhona ngaleso sikhathi ungubani, but kuyadingakala ukuthi khona, whether we like it or not, into esalayo ukuthi kathesi he is the president of the Republic of Zimbabwe. Siyavunyelwa iBhayibheli, ungabala uRomans ngu-13 verse ngu-7, iyakhuluma ngokuthi kasizehlise. So ngezinye indlela thina sizehlisela kuye, siyazehlisa kumbe ngusobhuku okhona esigabeni, siyazehlisela kulowo sobhuku. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi nguye okhona osithethe osikhola ngaleso sikhathi.
Bakhona abamsolayo uMongameli Mnangagwa besithi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu. Kukanti abanye eMathebeleland balokhu bemsola ngodaba lwe-Gugurahond. Lithini njengabafundisi beMathebeleland ngalokho?
Abantu bengafuna ukukhuluma iqiniso. Ziningi into esikwanisa ukuzikhombela esesizibonile ezenzakalayo ezikhushwa nguye. Ngingafuna ukuthi ngubonise nje into ezimbili ezintathu. Ungakhangela eMathebeleland silegwa idamu elegwa iShangani elasungulwa ngo-1904 but kathesi kuthe khona ngokuba kwakhe. If you go there you see the improvement, the development that is there. Okwesibili ngikhuluma ngeMathebeleland North, angikhulumi ngenye indawo, ngikhangela eMathebeleland kuphela. Hamba eLupane Provincial Hospital kathesi uyefika khonaphana, you see ukuthi zikhona into ezenzakalayo. Sekuthi umuntu vele yena ngayesezitshela ukuthi vele into le engayithandi uyahlala vele engayithandi. Then the issue of iGugurahond, izinduna zibesihlangene ngoba zanikezwa lawa amandla ukuthi ngababonisane ukuthi kuyini okungayenziwa, khulunyiswane labantu, kukhunyiswane umlotha, abantu bebuyeke behlanganisa amakhanda. So as a servant of God, lathi siyangena khona ukuthi sincedisane labantu.
Lo ke ngumnumzana Damuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLupane obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala amaningi izolo abanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni wokuxhasa umongameli Emmerson Mnangagwa othiwa Teachers for Economic Development eHarare. Leli phephandaba libika ukuba izikolo zibanjwe ngamandla ukuthi zihlawule $10 ngasikolo sinye emhlanganweni lo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi idale le-cabinet livumelane ukuthi isisebenzi esithola imali ephansi elizweni jikelele kumele ibe ngamadola alikhulu lengxenye $150 ngenyanga, ibhadalwa ngedola leZimbabwe kodwa nesilinganiso esiyabe sikhona ngaleso sikhathi esedola leMelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
27 linjani siyavingelela abasakazi bethu nje bonke ngasoze ngiqambe ngamagama siyalithanda igama lami Richard Duke ngikomentari ze South Africa ngivuye ngixolise ukukhulumela ngifort lo anode khona abasakazi kungani bethi abasolwa bezani PF vele umuntu mengakathola akala elicala umagistrate umsakazi akufuzanga etulecala njalo kunye bafowethu asikwazi singenza kanjani ngebandla lezani PF ngoba kuyacaca ukuthi triple C yakulambuse ngawuthola kuyenzakala nje lo tshwangirayo wayelokhe etufunelize but kwayehlula la ku-triple C kuyakhanya ukuthi angeke silithole lizwe bafowethu manje siyaza kanjani ngoba e-South Africa siyahlupheka eZimbabwe lakho sithole nzima so bafowethu asazi ukuthi senze kanjani kulesimthandazo uNkulunkulu wathi ngangingenele lizwe laseZimbabwe ke-tshintshe sithole nzima e-South Africa sithole nzima eZimbabwe posizabhibhela kuphi ngiyabonga bafowethu be-studio 7
salibonani salibonani baphathi bohlelo linjani ku-studio 7 hayi nasithi ukuthoko oza ngihlelo lesinika zona umihla lamalanga sike sikhulume ngabantu laba abezanu laba abantu bezanu laba abenza izinto kambe bexabana labantu beceda lapho beyale ogawule laba bonke labo chuma abalanhlonini ngezinto abazenzayo nanke lamapolisa lawo eZimbabwe lawo abathi ngama ZRP lazo akusela amapolisa othi ama ZRP usithi iZimbabwe Republic Police sokuyikutsho kuphela leyo izanu Republic Police ngoba into abayenzayo sebesebenza bengaphansi komthetho wezana abasalweli lizwe balweli izana namhlanje abantu laba abatshaywe balimala ngakulimela bezana umnangagwa ngadale bathina ukuthi gijimani libopha abantu laba abakwenzileyo kodwa ngendlela yokuthi izanu yebo elimaza abantu betriphusiko kuyanyathelwa kuyanyathelwa nangu sehlo abathuma ukuthi abayimangala abantu bezanu laba hayi sesidiniwe ngabo thina kodwa belibambe lingatshoni linye ilanga labo lizabajonela sibili ngithanda li audio yami ukuthi ivalwe ivulwe sibili ukuthi abantu beyilalele okukhulumayo engumcijo kamkhwanazi hayi zani usikhathele ngani mina ngakho asikhathele into eliyenza emhlabeni hayi sesikhathele kungani bengelanhloni ngento abayenzayo
salubonani salubonani ku studio 7 salubonani salubonani lonke abasakazi linjani yabona indaba kamna ngakho le afuna ukuyenza lapha kithi la asondaba eright le amatshona afuna ukudlala ngathi la badlala ngengqondo zethu induna lezi zingavuma ukuthi zona kube zezithatha udaba lombhoxoza egugrawund lezi aziboni ziyasetshenziswa siyasala siyizilima thina vele lokhu kufuna i-international criminal court lokhu yikho kufunakala thina sifuna i-truth commission TRC yesiyifunayo
kubo bonke abantu abalalela e-studio 7 labasakazi indaba yegugrawund leyi indaba ehluphayo ngempela umuntu angagwazibile kalaye imandate yokuthi abe lezi nduna zakhe already semisizo abantu abanjengo Fortune Chamirumbira abantu esibaziyo ukuthi ngabeza sebethi bale method abaza kumbe i-structure sama questions abaza izinduna ezizabuza ngayo abantu into esihlalele phansi ngabantu bezano bayehlela ukuthi kumele ibe so ukuthi impendulo zibe kanje kanje asokufundi thina abanye sasinda kuyegugrawund ngabotshwa mina ngahlala eKafusi 3 months ngikatswa ngaba lemangila ngilama multiple fractures ngasuka another three months eseBhalakwe the day ngisukile eBhalakwe ngaya e-stops camp ngayachiswa khona ngiye kuchisweni kwami ngasemphuma ke lapho umhla khona lokho ngiceda ukuchiswa around 3 PM sekhanyiswa eGwanda lapho engasika ngareleaswa khona ku old police camp ikho hayi indaba yabo mina ngakwa ile gugrawund le ayisiphathi kahle ivele kayimelanga ekube njalo mina ngakwa vele kayiphume kuyo lezi nduna lazo ezingathengisiyo nxa zezinduna zabantu aziphume kuyo ikakhulukazi yena uFortune Chamirumbira lo seqalisa ukuthi bale structures ama questions abazabuza ngayo ya hayi sikufuni lokho ngodube lo eGwanda
linjani bantu bakho studio 7 linjani siyabonga ngezindaba elisibethela zona ngifuna ukukhuluma ngezinduna lezi esezithengiswe izulu lomhlaba ngumnangagwa umbulali zinduna labo sobhuku yekani ukuzifaka enkingeni elingayaziyo yekani ukuthatha imali kamnangagwa ithi lizolungisa izinto elingazaziyo elingazange lizitshele ngesikhathi beziplana langesikhathi bezenza lingasifaki entweni lezo yekani ngoba zizolihlupha lezi zinto
yebo bantu bakithi studio 7 hayi impilo inzima ndoda ezweni lethu ukuthi asiyaphila ngokutshaya kuphela. Yazi kufanele ufike isikhathi sokuthi lathi singayisabi isigazi. Kalaba kulwa i-ground wabeyizithutha yini, alaba bebulawa bengenalutho ezandleni. La bantu phela abafuni ukuyokilelwa, bafuna ukuhlaselwa noma behlasela nje. Kuthi uma kuwukuthi kulele kuzele naleyo ama-bi-original lawo, abantu besiyakuhamba ezilungiselile befihlile. Mina ngambona abana kwaZulu, amaZulu befihle imikhonto olokuzini, befihle imikhonto emvelweni. Uma isuka bekhwatha imikhonto emqubeni kugwazwana, into efanele yenziwe vele ukuthi sifana sithi siyabuyela emuva. Ilizwe lalo lathi ngelethu fokofo lentombi, angeke usincede ngalutho masabizulu. Ngiyalitshela mpela, umuntu okhulumayo la uMaphosa endaweni yakondolwane. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani kustudio 7, salibonani. Ngiyalikhulumisa, ngiyalikhulumisa. Into emangalisayo mina yokuthi kanti indaba abantu bezwana bevala ukuthi abantu besisibe campaign bebesilwa bebachaya besenzenja hambe kababona ukuthi kwenza kwabo khonoko yokutshengisa ukuthi bona babusa ngodlame vele ilizwe leli balithatha ngodlame. Abakhululekanga kanti indaba beabakhululi labo bekhululeke ngakubethi babadlile kubonakala ukuthi babadlile ngoba bakhululekile. Manje nxa bebavalela bebachaya besenzenjani kathesi abanye basezibhedlela akuphela kuyacaca ukuthi vele bona abawini bona bansara babamba ngodlame. Akukho rayithi lokho, ngikhuluma ngikhona lapha eTsholotsho.
Ye hayi uyazi kwesinye isikhathi ungazenzona ngathi uhlakaniphile kodwa wathi ngelinilango uzobathola ontanga yabo. Ikakhulu indaba le eyenziwa nguPresident weZimbabwe Emmerson Mnangagwa le uthi udaba lwegugurawundi ubulala abantu kedapho yena esebuya sesithi udaba lolo kumele luphakhe so kahle kahle wabo lozenza yena ngani uhlakaniphile kahle kahle phela. Ungachaywa umuntu kedapho indaba yakho le njengoba sengikuchayile kumele ukuthi siyiphakhe so. Indaba leyi kayidingi Mnangagwa leZANU-PF ugawe labo Mnangagwa. Indaba leyi ifumaneka i-International Court ibe yiyo ephatha udaba lwegugurawundi ngoba Mnangagwa akazange wafelwa isihlobo sakhe, nguye owayethumela abantu ukuthi bezobulala abanye abantu. So indaba leyi ukulunga kwayo ukuthi luphathwe i-International Court of Justice. Ababulala abantu bebotshwe abantu labo babulala izihlobo zabo bebonakala ukuthi babhadalwa njani njalo bekhulume into abayifuna ukuthi bafuna ukuthi kwezwe. So babefuna ukuthi bafuna ukuphuma eZimbabwe amazwe ehlukane. Yikho lokhu ngoba anti kulapha kufuneka isinqumo ukuthi abantu betsho ukuthi bafuna into enjani. Singathi umuntu ongumbulale ongayibulala abantu ebesebuya la ma-solution e-ground hayi ayisebenzi njalo, ayisebenzi njalo bantu bezamkile. Siyabonga.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC. Chabo.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumango. Ikuze isikhathi savumi ke ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadobo lapho okuchaywe khona abasekeli bemandla le-CCC lwase lungaba luveza na ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela olwesabekayo na. Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi luzaphumelela na. Sibe le ndaba njalo yokuthi ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luyakhula njalo soluqhelile esigabeni seMathebelele and North. Sixoxeke lomunye wabenhlanganiso yonale. Hayi, njengoba ngitshilo ke isikhathi sethu yiso sesidliwe ngumango esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Liyanelisa njalo ukusithola ebulenjini ku-www.voandebele.com. liyakunelisa njalo ulalela ezinye indaba zethu ngo 7:30 ntambama. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.